izulu lakho ngasuki libe yilana ukuthi ngali kuthole uphandle kumbe udrive hayi impilo yakho ibisekudenza kakhulu.
Siyabona ukuthi-ke kukhanya ngani kulabantu abafika amathumi amane 40 khonapho-ke ababulele izulu leli endaweni zenezo ze-New York ne-New Jersey. So singathi-ke abantu kusizwa kuthiwa bafisa ukuncedwa, bafisa ukuncedwa ngani ngokuzwa kwakho khona?
Yeah, I think ngenxa yokuthi kusuka lezulu elinje elisata izindlu, into yokuqala efunakalayo shelter. Kusuka ku-shelter then ama-long term ngoba immediate needs, ukudla, you know, lento ezinjalo njalo. So isikhathi abantu laba vele ngoba ama-basement abaningi aseflagile indlu yakho ayisahlaleki. So somele umelile ukuthi izulu iqale lehle mbijana lamanzi yehle ukuthi ku-vacuume wona ama-basement lawa izindlu zi-dry. But ayinto eqathele yokuqala vele yi-shelter, then after shelter kuzafunakala into ezinjengokudla lokuningi.
Ye, so ungabatshela ukuthini abantu ngakhonokho-ke isehlakalo lesi?
No, ikwenza kankulunkulu. Into enje, manje besixoxa nje vele ukuthi mina bonke embazi ukuthi ngo-Aida vele hhayi, omama ukuthi ngo-Aida vele babe anta balolaka. So ngibona nganikho kwenzakaleyo, ikwenza kankulunkulu, akula nto esingakwenza. Oqathile ukuthi nxa ukwazi ukuthi indlu yakho i-flooded ungathathi ama-chances ama ukuhlala kiyo ngoba kungenzeka ukuthi iwe. So hayi, nxa kule ndlu yakho i-flooded zama umzamo wokudinga i-alternative shelter for now. Lokhu kwenzwa la unkulunkulu, akulathi esingalwenza, kodwa hayi, i-government yalapha ngiyazi ukuthi izanceda.